Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 30 kuLwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT selilandule imbiko ethi liphakathi kokukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano.
Nxa ukuthi sesingothile lidaba kumele sihlale phansi siyekhuluma lenefakhathi lethu, ngoba yiyo okumele yenze izinqumo zokuthi siyahamba kumbe asihambi. Inefakhathi ingathi kumele kwenzakale because akulandela.
Abasekeli be-MDCT kwele South Africa sebekhuthaze uMnangagwa ukuthi aphumele egcekeni ngokuthi umi ngaphi kudaba lokuthi abakwamanye amazwe bavote bephandle kwelizwe.
Iindaba ezimatheli international community impopho uMgabe, impopho uMnangagwa, impopho uSekela Mai, bona bayekhuluma khonale ne-Hague ukuthi uMkala nguye wathi sibulala abantu.
Namhla silethulela ingxoxo esayenza lowake wasebenza lo mongameli Mnangagwa ngesikhathi seGugurahundi uMuyi uMnumzana Innocent Nkala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT selilandule imbiko ethi liphakathi kokukhulumisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Isikhulumeli sebandla leli uMnumzana Obed Gudu uthi ibandla labo likhangelele ukukhankasa lingene kukhetho, hatshi ukungena kuhulumende womanyano. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uNkosazana Tabitha Khumalo.
Hayi, thina njengebandla eli-MDC akulanto enjalo esikuyafika kithi. Esikwaziyo ukuthi thina uPresident uBaba uTsvangirai umike singene kuZulu sikhankasele ukuthi uZulu ayebhalisa ukuthi anelise ukuyavota kukhetho luka-2018. Lokho ukubambana loMnangagwa, hayi, bengingafikele endleleni zethu.
Khona ukulungisela ukhetho ke, siyabona ukhetho seluseduze, lamarali asiwaboni, kuhamba njani?
Ukhetho seluseduze, amarali savumelana ukuthi kasayenziwa. Okuqakethekileyo ukuthi kumele singene ngezindlu ngezindlu zilanda uZulu, kulokuthi sithathe uZulu asuke emzini wakhe asilande thina emaralini. Njalo emaralini asingeke sathola lutho ububelo ngodaba lokuthi sirejista abantu sesibalande ezindlini. Sonke siyazi ukuthi iningi lezalana zaseZimbabwe balezindlu ezadilizwa ngurhulumente wezanu, iningi labo kabana bufakazi bokuthi bahlala ngaphi. So sakubona kuqakathekile ukuthi silande uZulu siyemphathisa ngokuthi ahambe ayirejista.
Manje uhulumende kaMnumzana Mnangagwa nxa kuyikuthi esebunjiwe yena walinxusa lizahamba yini?
Nxa ukuthi sesingothile lidaba kumele sihlale phansi siyekhuluma lenefakhathi lethu, ngoba yiyo okumele yenze izinqumo zokuthi siyahamba kumbe asihambi. Inefakhathi ingathi kumele kwenzakale because akulandela.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kunjalo nje abasekeli bebandla le-MDCT kwele South Africa sebekhudaze umongameli Mnangagwa ukuthi aphumele egcekeni ngokuthi umi ngaphi ngesikhalo sabeZimbabwe abaphandle kwelizwe esokuthi bavunyelwe ukuvota besemazweni abakuwo. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Selokhu kwethethe intambo zombuso umongameli Emmerson Mnangagwa usethola ukunconywa kakhulu zinhlangothi zonke zabantu ngenxa yenkulumo zakhe ezitshengisa ukuthi ufuna zonke izizalwane zeZimbabwe ziphatheke ekwakheni ilizwe. Abasekeli bebandla le-MDCT kwele South Africa bathi-ke njengoba kulezi gidi zezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe inyathelo lakuqala lokuthi bazizwe beyingxenye yalokhu konke okwenzakala elizweni yikude bavunyelwe ukuvota besemazweni abahlala lokusebenza kuwo. Obona ngokoqo kwenhlelo zebandla le-MDCT kwele South Africa uMnumzana Trustin Ndlovu uthi bafuna umongameli Mnangagwa aphume lobala ukuthi umi kuphi ngodaba lolu.
Vele khona asikho isizathu esokuthi angalisa abantu njengomuntu oziprojector indoda efuna ukufeza idingo nama-interest abantu. Ngoba nomthetho wesisekelo uyasho ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuthi akwazi ukuvota kungenani ukuthi uhlalaphi.
Esinye isiphathamandla se-MDCT kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi yinto eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi umnotho weZimbabwe weyeme kakhulu kuzalwane zalo eziphandle kwelizwe.
Laba abantu abangaphandle bafuna ukuthi babe semsebenzini la abakhona. Kodwa ke yibo futhi abantu abathumela over 1 billion US dollars ekhaya every year. Kufanele ukuthi nabo babe nesabelo sokuthi bakhulume, and indlela yokuthi bakhulume iyodwa indlela yokuthi nabo bakwazi ukuvota bekulezo ndawo la abasagcinwe khona okwamanje.
Lumbono MDCT usekelwa izizalwane zeZimbabwe eziningi. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Ngqaputo Sibanda uthi asikho isipho abangasithola kumongameli omutsha njengabantu abasemazweni esedlula ilungelo lokuphatheka ekhethweni.
Sifike silaso isifiso sokuyavota, kodwa uthole ukuthi isikhathi sokuyafika ekhaya ukuzeyovota le mali yiyo into esuke inzima, kodwa isifiso siyabe sikhona ebantwini. Uma engasivumela lathi sikwazi ukuvota silapho esikhona, singajabula kulokho.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mfundo Hlabangana uthi usekela ngokugcweleyo umbono we-MDCT.
Vele ngempela akuvotwe especially emazweni esibaningi kakhulu njengakoPitori, eJohannesburg, eCape Town nasemazweni afana koBotswana, eUK kufanele kulezo ndawo kuvotwe.
UMnumzana Khulekani Moyo yena uthi ngaphandle kokuthi izalwane zeZimbabwe zibe ingxenye yokukhetha ababusi akungeke kuthiwe ukuthi zilesabelo kulokho okwenzakala eZimbabwe.
Njengamanje nje kusarejistwa nje akube kuvumekala ukuthi na laba bantu abazobe bebhekele lezo zinto kuma diaspora lawo bevunyelwe ukubana bayirejistisa abantu baregiste ukukhona ngapho ngaphansi kwalelo lizwe oyilolona.
UMnumzana Trustin Ndlovu uthi ibandla lakhe liqhubekela phambili ngomkhankaso wokuncedisa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota. Uthi lobanje besemukela inkulumo zikaMnumzana Mnangagwa zokufuna ukugoqela umuntu onke endabeni zelizwe, bafuna ukubona inguquko kwezokuqhutywa kokukhetho, kwezokuthulwa kwemibiko kanye lokungasetshenziswa kwamaviyo ezomvikela afana lama-CIO mahlayana. Ministry of 7 Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Lamhla iStudio 7 ibinomhlangano omkhulu obucubungula okwenzakala elizweni obulendikimba ethi Zimbabwe Today, The Way Forward, lapho incwethi ezithiyeneyo ebezihlaziya umumo oselizweni selokhu owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekhitshwe embusweni. Kulomhlangano bekulenkokheli yomanyano we-Africa Union, African Union, eyamabandla ezanu-PF le-MDCT kanye lezizalwane zamazwe achiyeneyo kuzwekazi le-Afrika. I-MDCT ibimelwa ngumgcinisihlalo wayo uMnumzana Dan Moyo. Obemela i-African Union ngudokotela Arikana Chihombori, umeli we-AU khonapha eMelika. iZANU PF yona ibimelwa ngumsekeli wayo uDokotela Frank Guni. Vekulo sakhulayo njalo uRutendo Mudzamiri. Omunye obekulumbuthano ngumfundisi inkosikazi Monica Mzeziwa. Yena otshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 imbono yakhe ngokwenzakala eZimbabwe.
As a pastor, into yokuqala, I would say abantu should have hope. Ngoba abantu bangaluzi faith le hope, then you are crushed. Ngoba even eBhayibhelini people had faith. Ngoba abantu babengela faith izinto eziningi zingabakhathaza. Into engiyibonayo mina ukuthi kunzima ukuthi umuntu ungaba kwazi ukuthi kuzahamba ngandlela bani. Ngoba lokho silabantu banye. Iyo nje kuphela into engani iyangiphambanisa, but njengomuntu womfundisi wethu sithi let's keep faith and keep praying. Sithandazenini sibone uNkulunkulu lapho asifikisa khona.
Sesikhangela abesifazana eZimbabwe bebethela amagabha avuzayo ngenxa yomnotho welizwe obungamanga kuhle. Kumele bedingele abantwana ukudla, bebhadale imali yama-school fees, bethenge lokhu lalokhiyana. Kambe wena ungabaxwayisa ukuthi benzeni ngesikhathi esinje?
Bengihambile ekhaya mina, ngiphenduke ngo-23rd of September. Bengisekhaya for 3 months. So okuningi okukhulumayo ngakubona ngamehlo ami. Into engingayitsho lapha kubomama ikuthini? Ikuthi kaba-continue ngemisebenzi yabo yona le abavele beyenza ukuthi benelise ukuthi bagcine abantwana. Nxa kuphumelela lokho okwenzakalayo, kuzaphumelela babiloke behamba besiye lokhuzeni. Nxa bebiziwe emsebenzini, kumbeni bayaphiwa izimali zokuthi benze amabhizinisi, kumbeni ukuthi bagcine inkukhu zabo, kumbeni ukuthi balime, anything lokho ababe bekuphiwa ukuthi bangakwenza, bazama ukuthi bakwenze ukuthi baziphilise. Ngoba impilo yabo mami nzima. Impilo yabo mami nzima.
Lase ligcine nini ukufika ekhaya, njalo libone umahluko unjani?
Bese ngile 17 years ngingazanga ngiye ekhaya. Konke kwafika kwaba kutsha. Konke kwaba kutsha. Yonke into nje sintsha. Lokho kuthiwa kumuntu kumele amagetsi, kumele kuthiwa yipay whatever. Ukuthi ube la magetsi ibilokhu iphela imali yangakhona ingaphela. Kusekho lokho ukuthi ibhili yabuya end of the month yobhadala amagetsi. And amanzi angakhona. Kunzima ekhaya. Abantu abaningi baphiliswa ngabantu abakhona ngaphe diaspora. Iba balokhu bebethumela khona kwa ngama $10, $20. And plus bangalawa abasebenzayo bangakhona imali yangakhona iyabahlupha ngoba vele kungela mali. Uyahamba ebhenki ayotshona khona la thathe 200. Uyabona abanye belala khonapho belindele imali. Imali ngoba ibihlupha. Thina umntanami wayenza ukuhamba waye eVictoria Falls wachapha ukuthi ayothatha imali eZambia. Aphenduke ngoba sasingesela mali yokudla kumbeni ukuthi sithini, so ya cross off ukuthi ayithathe imali.
Lo ngumfundisi Monica Mzeziwa esikhulumelaye esemhlanganweni omkhulu khonapha emaofisini eVoice of America obucubungula okwenzakala eZimbabwe. Ekucineni kohlelo sizaxoxa lomunye njalo obekulo umhlangano uMzobanzi Ncube. Ngakhohlwa sihlobo zami ukuthi ntambama kulohlelo lwe-Live Talk liyaqala nje, sigqiba ezesiNdebele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weLemelika umnumzana Donald Trump unakanelwa ukuthi uzaqamba umnumzana Mike Pompeo ongumqondisi wogatsha lwe-CIA ukuthi abe ngumongameli obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Ilizwe laseTurkey yilo elileziphepheli eziningi emhlabeni, iningi lazo eliyizigidi ezintathu kungabantu abavela kwele Syria. UZulu weMathebeleland lenkabazwe seleminyaka engaphezu kwamachumi amathathu efuthelene ngobudlova bombuqazo weGugurahundi, wona owabulala abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amabili. Abanye abaphathwa ngombuqazwe lo ngendlela ezithiyeneyo bathi ukufuthelana kwabo sokudlondlobele ngamandla kulandela ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni. UMnangagwa wetheswa icala lokuphatheka kabanzi kulumbuqazwe ngoba nguye owayengumphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe, uState Security Minister ngaleso sikhathi. Abalimalayo kumbe ababulawelwa izihlobo labangane ngamabutho kaMnumzana Robert Mgabe awe 5th Brigade bathi bafuna umongameli Mnangagwa axolise ukuze bathole ukuthula enhliziyweni zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Omunye wabaphepha eBhalakwe uMnumzana Charles Thomas uthi uMnangagwa bekumele aqale axolise engakwenzi idili lakhe lokuqala umsebenzi. UThomas uthi waganyulwa ekhanda ngamabutho e-5th Brigade njalo uthi lanamhla inxeba lelo lidinga ukwelatshwa. Ugcizelele wathi usephilela evalweni ngenxa yokuthi uMnangagwa senguye oziphethe esidukwini.
Ngile 24 ama-prescription afuna ukuthi ngangenziwe i-CT scan ngokutshawa kwami eBhalakwe. Ngake ngazama uhulumende ukuthi ngenze njani, ndatshiswe njani, lanamhla lokhu ngigula. Kodwa sibona akulaveli sonke esalimalayo esihlangene kumthwakazi Liberation Front esilamanxeba lokhu esikhangelele ukuthi uhulumende lo njebona uzasixolisa, kodwa sesimangala kufakwa amabhokisi ukuthiwa kuyavotwa. Bengaqali besikhalile nje kodwa ukuthi hawu la ushuthi nangalezo bakithi.
Ibutho le-5th Brigade lenza ucuku olumangalisayo ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela ukubamba abesifazana iganyavu, ukusika abantu izitho zomzimba ezigoqela indebe zomlomo, izandla, inyawo lezinye izitho njalo abazithweleyo behlinzwa bephila bevulwa izisu. Abanye ngabangcwatshwa bephila, kuthi abanye ngababegejiswa amathuna abo babesebedutshulwa begqitshelwe khonapho. Umlandu ababewetheswa kwakungowokuthi basekela ibandla lezaphu kumbe ama-dissidents. Omunye owasila ezandleni zamasotsha kaMgabe okhethe ukubizwa ngokuthi unkosikazi Sefunyenwe Moyo, okungayisilo igama lakhe sibisibili, uthi laloba izehlakalo zombhuqazo zenzakala esesemncinyane, uyakhumbula ukuthi udade wabo wahlinzwa isisu ezithele ngoba besithi wayethwele i-dissident. Uthi njalo uyise wabulawelwa ukuzama ukuvikela indodakazi yakhe ukuthi ingabulawa. Umoyo uthi uMnangagwa kumele axolise ngoba imuli yakhe yafa ngendlela ebuhlungu. Uthi nxa engaxolisanga kuyabe kuveza sobala ukuthi lolu cuku ulakho ukulwenza futhi yiloba nini.
UMnangagwa kumele axolise ngoba okwenzakalayo kubuhlungu. Mina ngafelwa ngudadewethu lobaba. Udadewethu wayezithwele ngesikhathi sangikhona. Opasi bafika bathi uzithwele i-dissident, ngakho bafuna ukulibona lelo dissident. Babesithi bazamquma isisu ukuthi balibone lelo dissident. Ubaba wasesithi akhulumisane labo ukuthi bengenzi khona lokho ababefuna ukukwenza. Babese bemtshaya, udadewethu bamquma isisu bamkhipha umntwana. Yena wopha waze wafa, nomntwana laye waze wafa ngapha eceleni. Ubaba bamtshaya, bamsikasika kancane kancane, laye waze wafa.
Owake waba ngumphathintambo wogatsha lukahulumende olwalukhuthaza ukuxolelana lokukhumisana umlotha olwe-National Healing, uMnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi uMnangagwa kumele axolise kuZulu weMathebeleland le-Midlands kanye lakuZulu weZimbabwe jikelele.
Nxa kuyukuthi uzimisele ukuthi alungise igaba lo, kufanele ukuthi kunikwa abantu abalezo zigaba amandla ukuthi batsho ukuthi umuntu omele anikwe indawo yokuhlala ngubani.
UMzila uthi ukuxolisa kwehlula ngesikhathi kulo hulumende womanye. umanyano. Kodwa khathesi uMnangagwa ulomlando wokuxolisa njengomuntu osethembise ukuthi ufuna ukuqondisa ilizwe. Ngaphandle kombhuqazo weGugurawundi, uMnangagwa wetheswa njalo icala lokukhokhela ekuhleleni udlakela olwaluqondiswe kubasekeli beMDC ngamalunga ebandla leZANU PF, ikakhulu kukhetho luka-2008. Sibuze igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Tinei Mukwewa ukuthi kambe lungalungisiswa njani lolu daba.
Abantu babekhalela ukuthi aphongutsho ukuthi ngesikhathi esinje kulalokho okwenzakalayo, ngiyacela Zulu lingixolele. Yinto nje abantu abafunayo ibala elilodwe lokuthi sorry ngalokho engakwenzayo. Abantu bavame ukuthi bakuxolele kumbe kuyavala nje izilonda kumbe kuse kuqalise kumbe ukukhumisana umlotha.
Udaba lombhuqazwe lokhe luzwisa abantu ubuhlungu ikakhulu emhlubulweni weMathebeleland, ngoba phezu kokungaxoliswa uZulu ukhala ngokuthi ulokhe ebandlululwa njalo encindezelwa. Abanye bathi udaba lolu kumele lulungisiswe masinya, abakwenzayo besaphila lababulawelwa izihlobo besaphila. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngomnyaka ka-2011 saxoxa lomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kuGugurawundi osowatshonayo uMnumzana Enosi Nkala, walandula ukuthi waba lesandla kulolu cuku. Kodwa uNkala wathi uMnangagwa kakho msulwa. Nansi ingxoxo esabalayo loNkala kuhlelo lwethu liphuma lendaba lishone lendaba.
Angala phuma lendaba, ashona lendaba.
Ngiyabonga, lishona njani Mahlabe Zulu? Yikudibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Namhla sixoxa loMnumzana Enosi Nkala ongomunye wabantu abasungula ibandla leZANU PF. uNkala wake waba ngumphathintambo wengatsha ezitshiyeneyo ezigoqela ole Home Affairs, iFinance, National Supplies kanye leDefense. Ngesikhathi seGugurawundi, uNkala nguye owayeyinsika yeZANU PF emaNdebeleni ekhuluma kubi kakhulu ngebandla leZaphu. Inengi lithi inkulumo zakhe zazikhwezela ilangabi lombhuqazwe weGugurawundi lo. Siyakwamukela kuhlelo baba Nkala.
Hayi, ngiyabonga.
Siqale ngokukhangela umvukela esiwubona emazweni angenhla yezwekazi le-Africa afana le-Egypt le-Tunisia. Uthini ngokwenzakalayo?
It's what we call a wind of change, isivunguzani esiwisihlahla sidilize izinto eziningi. Siyeza khona ngapha ngakithi e-Southern Africa. Ikho amadoda asembusweni esesethuka.
iZANU Nkala yasungulelwa endlini yakho ngemva kokuba lihlamukele ubaba uNkomo kuZaphu. Ungathini ngaleli bandla okwamanje lombuso walo?
Awuseyiwo lo oweZANU wafonyela endlini yami. iZANU le ekhona sokulabantu engithi mina ngama-ten court or mercenaries, abantu nje abajonge imali le-popularity. I say yoZANU PF esayifumayo eyayifuna ukukhulula ilizwe.
Uqalise nini ukuyenyanya iZANU PF?
Indaba usufuna ukumbethela. Angithi sengikhulumile mina ukuthi ayiseyiyo engiyaziyo.
Ngobani ingqungquthela ezahlela umbhuqazwe weGugurawundi baba Nkala?
Buza uMgabe, ubuze uMnangagwa, ubuze uSekeramayi, baza kunika ukuthi kathi yona iGugurawundi yahamba njani.
Kule komiti esizwa kuthiwa yayithiwa yi-Committee of the 26 eka-1979, uyayazi?
Ikomiti leyi lami ngayi-discover leta yayi ngangingayazi, ngangifihlelwe ngoba ikomiti yamaZezuru, i-Group of 26 ngamaZezuru, yibo ababusayo lakhathesi.
Yayingeyani likomiti?
Akungcono ubuze uMgabe lamanye amaZezuru.
Banengi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lweGugurawundi, uthini ngalokho?
Mina ngangikhuluma ngiconvey message kubadala bezapho ababesazi abanjengonkomo labanye ukuthi kuyini okulungiswayo. Yini icala lami lona lelo lokukhuluma?
Uyalilandula leli cala babankala?
Kanti ukhuluma lami ngobulawayo.
Kahle baba.
Ngiphakathi kwabantu besindebele, ngihlezi kubo, ngihamba labo, ngidla labo. Abakaze bangitshaye, abakaze bakhuluma okubi ngami personally. Angila involvement kugugura hundi. Ngichallenge lomgabe or anyone.
Isilonda salumbhuqazwe lokho sibhibhidla lalamuhla selatshe njani?
Indaba lezingatsheli international community ibopha umgabe, ibopha umnangagwa, ibopha usekela mayi. Bona bayekhuluma khonale ne-heg ukuthi unkala nguye wathi sibulala abantu.
Sokuke kwakhulunywa ngodaba lokwehlukaniswa kwelizwe, uthini ngakho?
Akume lapho fanami, ngiseZimbabwe wena useAmerika, uyangizwa? Wena ucathile America, mina ngilapha. Engikufisayo lengingakufisiyo, I don't desire ukuthi ngiqunye intamo izigebenga lezi.
Suke waveza ukuba kulogwalo olulobayo, sufike ngapi?
Uyazi ukuthi ugwalo kuthiwa lugwalo. Siphonguvuka nje, this is not autobiography. Lezi izinto zibuzayo zizangena khona.
Luzaphuma nini?
Angithi ngathi luyaphuma sengifile ngoba lukhuluma izinto ezingafunwa ngamanye amadoda.
Alubana uMongameli Mgabe elalele lingxoxo mazivano ngamethulela wona.
Ngiyahleka ngoba ngiyamazi wena uMazi. Remember abantu abanjengabochaka abakhisizwe, omzilikazi abakhisizwe. Kafiki lapho ukatshana kakhulu. Nxa elalele njeyeza ukuthi sembhodla manje.
Uyabhodla, uthola ihlongandlebe vele kalalele muntu.
Yeyi bantu, angithi linalithanda isikhiwa le-eloquence, alikhangeli administrative ability, ukwazi ukwakha isizwe lokuba lesaneke, ngalakho konke lokho.
Hayi, bekukuhle ukuba nawe kuhlelo babankala, siyabonga.
Lami ngiyabonga.
Angalaphuma lethaba, ashona lethaba.
Veli lalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo mnumzana inosinkala yena osolwa ngabanengi abathi laye waba lesandla kumbhuqazwe kwegugura wundi. Asidibaneni njalo kulolu hlelo ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale. Siphendukeke kuNomzana Mzobanzi Ncube. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo. Ubukhona emhlanganweni wethu. Sikuyini omele kwenziwe nguhulumende ngokuphangisa ukuthi impilo kaZulu ibe ngcono?
Ngiyabonga kakhulu Mnumzana Nkomo. Linjani lonke izizalwane seZimbabwe? Into ekhona lapha eqakathekileyo kakhulu Mnumzana Nkomo, yikuthi kuqale kube lokuxolisa khona sibili okuzavela kuyumongameli uMnangagwa, ukwenzela ukuthi nxa sonke siqalisa ukuthi sesizama ukuthi sakhe ilizwe, siqalise ukwakha ilizwe sonke singabantu abathabileyo. Ukuthi kube labanye abathabileyo abanye bengathabanga, hayi, lokho akulunganga sibili, ngoba lakho ukuthi abantu beMidlands leMathebeleland bebe belokho becela ukuthi uMnangagwa axolise. Ukuxolisa kwakhe kugcina kungelasisindo kakhulu, ngoba nxa sokucelwe kwacelwa lokho kungekho, nxa sokubuya kuyabe sungayisikho lakho lokhuya nokulesisindo kakhulu. Into ekhona kakhulu okumele yena enze uMongameli yikuthi atshintshe imithetho le indigenization law eyenza ukuthi khona ama-investors engabuyi eZimbabwe ukuthi ezo-creator imisebenzi leyo ukuthi khona izizalwane zakithi zisebenze.
Siyabonga Mzobanzi Ncube ngo Secretary General uMapalane phela we MDCT konapa eMelika, organizing secretary umqoqi obona ngenhlelo ze MDCT konapa eMelika. Bakwethu sesambile isikhathi, walivalelisa yo ngontungamili Nkomo. Asihlanganeni kuhlelo lwekuseni, indaba zekuseni phela ngo 6 o'clock kuzoba lezinye njalo ngo 2 o'clock. Okwamanje salani ku Live Talk. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.